okuqhathe kulesi ngakuthi okokuqala ukuthi umhlangano lo imbuzo ukuthi iagenda imi njani ngoba okuqhathe kulesi nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi okuqhathe kakhulu ukuthi iagenda abayilandayo yiphi yikho kumqoka kodwa ke izisebenzi zikahulumende sacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani bathola malini kwabakhangeleleyo bayacaca ukuthi ubabele bekhuluma ngale imali ephephukayo idola lezimbabwe kumbe sithi RTGS yezimbabwe akubancedisi and leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo ngoba eqinisweni ukuthi ezimbabwe uhle besilalo ungaze unikwe le imali yakhathi eyakhona sezimbabwe i-RTGS uqeda ukuyinika sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungethi ukuthi uthenge so ingqondo yabo iqondesibili ukuthi kuzaphumane yikho kungumbuzo omkhulu khonokho kodwa esikhathi ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophile ezimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona phana kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali bake bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo
ye usezicathulweni zikamavima wena ungenzani kodwa balo
ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production ukuthi ekutheni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane kwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele so mna ungavime benza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali so nxa kunjalo ngingumavima bengingafuqayo bona abemali ukuthi hayi abanye balalele izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babhenefithi ekasi ephezulu ukuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi kuzigulane abantu bathole impilo enhle ngoba nxa lo ungenziwanga ngaleyo ndlela kuzenza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bonke abasebenzi bahambe ngezibabe izidumbu nje kodwa bengafika abana bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi bazwa bengaphathekanga kuhle kwenza umsebenzi ongaphumeleli so ngumazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuce bona befanensa lelilalela izisebenzi elibanika imali ethengayo e-American dollar.